khona reporter bita bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu ngoba phela abantu bafuna ukwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi utshengisela okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa okwesikhathi eside okunganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangelene mathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafoni. So nginanzelela ukuthi umama Tabitha Khumalo lo-senator Zwelithini bebeqoqile ukuthi bahlangane labantu endaweni yeChabalala. Kodwa-ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Sebebotshiwe and so kunzima kithi ukuthi naw siqoqe njani abantu kuleso sigaba.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyokuza abe-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgqibelo mfowethu babevalile vele, akuna mpholisa ozanika. So kwami naw ngikuzama ukuthi ngithole lokho engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabi belo lwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi umsebenzi wethu uyabulodlakela, ngithandisa usebenzisi balelo ukuthi hli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter gunship ebibhoda lapha edolobheni, ngazi ukuthi bacabanga ukuthi encethi nasesiyempini yini, thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasotsha izolo njalo ade ebhoda efike endaweni zempophoma.